Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 10 kuzibandlela 2021 ngokipstube. Endabeni zethu lamhlanje, bayakhala abantu ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe.
Ama lockdown restrictions lawo sowathola ukuthi angani alokuncindezela kakhulu abantwini abaswelayo kakhulu.
Uhulumende uthi abantu abaningi abalandeli iziqondiso zohlelo lwe-lockdown.
You must adhere to all the recommended preventative measures.
Umnumzana Job Sikala owebandla MDC Alliance obotshwe izolo lokhu evalelwe enkambeni yamapolisa.
Bathi waqamba amanga ebhala izincwadi kuma-inthanethi esithi ipolisa latshaya umntwana lo nina umntwana wasesifa.
Sizalethulela ezabatsha, ezamasiko lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abantu abalitshumi lanhlanu babulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kwathi bafika phose 1,839 bahlolwe batholakala bele-COVID-19. Lokhu kwethusa abantu abaningi abathi uhulumende kumele asebenzise indlela ezijeneyo zokulimukisa uzulu ngokumemetheka komkhuhlane lo ngesikhathi ilizwe liphansi kohlelo lwe-COVID-19 lockdown. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi sokulabantu abafika phose 20,499 asebehlolwe kusukela ngombimbitho nyakenye batholakala bele-COVID-19. Phakathi kwenani leli abedlula 12,349 sebaphepha kumkhuhlane lo, abafika phose 539 sebabhubha. Idolobho leHarare yilo elilabantu abaningi asebetholakala bele-COVID-19 lilandelwa isabelo seManicaland ledolobho lakoBulawayo. Uhulumende ukhala ngokuthi abantu kabazilandeli iziqondiso zokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ezethulwa yinhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele ebona ngezempilakahle eye-World Health Organization. Omunye wabakhala ngokwenziwa nguZulu ngudokotela Agnes Mahomva okhokhela uhlangothi lwezempilakahle olubona ngokuvimba ukumemetheka komkhuhlane lo.
You must adhere to all the recommended preventative measures such as
kumele lizilandele zonke lezo ndlela zokuzilondoloza kulomkhuhlane okubalisa ukugqoka imask ngendlela eyiyo, ukugeza izandla ngamanzi ahlanzekileyo sikhathi sonke. Lokho kumele kulandelwe sibili. Leyo indlela kuphela engasiza kwenqabela ukumemetheka kwaleli gciwane eliyingozi kangaka. Ngiyalicela bakithi, hlalani emakhaya ngalesi sikhathi se-lockdown ngaphandle kokuba kukhona okuqakathekile okumele liye kwenza, okubalisa ukuyadinga ukudla, ukuya esibhedlela lokunye
medical facility for treatment.
Abakhulume lomsakazo we-Studio 7 bathi kunengi okumele uhulumende akwethule ukwenzela ukusabalalisa imibiko yokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Uyakhala unkosikazi Sukoluhle Ndlovu okunhlanganiso yababalisi eye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ngokwenziwa nguhulumende.
Ama-lockdown restrictions lawo sowathola ukuthi angani alokuncindezela kakhulu abantwini abaswelayo kakhulu, because abantu abaningi lapha eZimbabwe baphila ngokuthengisa, ngokuphuma phandle bepotapote bedinga imali lokudla ngendlela ezinjani ezichiyeneyo. Asilo inani elabantu abaningi abasebenzayo lapha bathola iholo labo ekupheleni kwenyanga. Abantu abaningi bayazisebenza bedinga imali. Manje lokhu kuzayenza ukuthi kube nzima ebantwini ekuphileni nxa sebevalele lapha abathola khona ukudla kwabo kwansuku zonke.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Thembelihle Ncube.
Abantu ngabaphiwanga isithuba eleneleyo lokuthi balungiselele, especially labo abazisebenzayo abatholanga ithuba lokuthi bathenge izinto eziyizo ezifunekayo ezimolini ezisetshenziswa ngamalanga ngamalanga.
Umnumzana Victor Dube isakhamuzi Harare uthi abantu bayazulazula endaweni ezichiyeneyo bedinga ukudla lokunye okwenza ukuthi bengazinanzi iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19.
abantu ukwenza kwabo kutshintshanga ngoba indlala ikhona. Bagqoka nje ama mask yona laba khuluma ngawo. Kodwa bagqoka nxa bebona impolisa kumbeni besalisa ukungena kwezinye indawo. Kodwa ukutshintsha ngokwabo ukuthi betshintshe ukuthi bebone ukuthi umkhuhlane lo uyabulala abakuboni. Bakhangele bona ukuthi hayi siyalamba singalala endlini njani thina silambile. Ingozi abayibone. Babone ngathi ingozi yendlala inkulu kwedlula iCovid.
UDube uyayisola kakhulu indlela uhulumende afundisa ngayo abantu ngomkhuhlane weCovid-19 omemetheka okwethusayo eZimbabwe.
Bafana la umuntu lwana uthi nxa ungaqhathi umuntu uthi akundlisele imota ndoda yena ebuye lesando engelazi ngithi okunye ngamaspanel engelalutho ephongubuya uhlube kwasithe ngavula imota yakho yokuganda kuphela. Yikho abakwenzayo okwabo abasebenzisi singathi iplanning baphongwenza nje uyabona ukuthi even singawukhangela ukuthi baqala njani ukukhuluma umuntu wonke elimi elibele kungakhanya ukuthi iqale nini kongazwakali ukuthi uza kuya emsebenzini uza ngobani kungakhanya ilutho kuba nzima sibili ukuthi konga sithi ngabantu abangathi singabathemba ukuthi behlise umkhuhlane.
Uhulumende ngeviki ephelileyo uthe abantu kumele bazivalele ezindlini ngoba usumemetheka kakhulu umkhuhlane weCovid-19 elizweni emhlabeni wonke jikelele. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi sokulabantu abafika phose izigidi ezingamachumi ayisificamo nomunye 89 million asebehlolwe batholakala belegciwane leCovid-19 kwabhubha abafika phose izigidi ezimbili 1.9 million. Isibhedlela lesi sithi kwelemelika kulabantu abedlula izigidi ezingamachumi amabili 22 million asebetholakale belomkhuhlane lo kwabhubha abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amane 373,000. Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingumevis gama.
Umnumzana Job Sikhala umsekelo womgcini silalo webandla MTC Alliance obotshwe izolo lokho evalelwe enkambeni yamapolisa eHarare. Umnumzana Felix Magalela Mafa umsekelo wesikhulumeli sebandlaleli uthi uSikhala ubotshelwe ukuthi wethule umbiko okuthiwa ongamanga enkundleni zokuxhumana othi ipolisa labulala umntwana owayebelethwe ngunina. uSikhala ubotshwe ephandle komthethwandaba lapho abemele umnumzana Hopewell Chinono. Intsheleli izindaba ethiswa icala elifanayo. Ake sizwe uMava ekhuluma ngodaba lolu.
Job Sikhala bambophile izolo engulawyer emelu Hopewell Chinono.
Okwamanje ungaphi uJob Sikhala?
Zamelela uthethloniswe kusasa. Bathi waqamba amanga ebhala izincwadi kuma internet esithi ipolisa lachaya umntwana lo nina umntwana wasesifa. Yikho bathi bababambela amanga. Kanti amacala anje alahlwa yi-High Court ngo-2014 kwathiwa abantu bavunyelwe ukukhuluma kuhle benganqatshelwa ngoba ngama-freedom of expression. Siyamangala isikhathi esiningi iHerald lama-ZBC abakhonru bahlala beqamba amanga kanti abazake babotshwe. Into le ibuhlungu uJob Sikhala bayamhlukuluza bamhlukuluza ngoba umela urepresent abantu e-court njalo ungu-vice chairman we-party yethu MDC Alliance. Baxotshana lo Sikhala nje ngenxa yokuthi bafuna ukwethusela abantu. Ungafika emzini ungatshaya ubaba abantwana bonke baza kuyisaba. Yikho into abayenzayo. Kodwa lokho akusoze kusinqabele ukukhula. Abantu abaningi sebezwisisile ukuthi ibandla lizonda izano i-MTC Alliance. Ngalokho ibandla lethu likhula nsuku zonke. Kungenani sizabe lokho sikhankasa silandela imicho efakwa i-constitution yeZimbabwe.
Umnumzana Sibusiso Moyo umphathintambo ohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana lamanye amazwe uthi ilizwe lemelika akumelanga ligilele amanye amazwe imikhuba ulandela ukuhlaselwa kwesakhiwo seCapitol Hill ngabalandeli bakamongameli Donald Trump abefuna ukuthi kumiswe ukubalwa kwama-electoral votes ngamalunga edale le-Senate lawe-House of Representatives ngolwesithathu ngeviki ephelileyo. Umoya wethule umbiko namhla oveza ukuba ilizwe leZimbabwe limangaliswa ngokwenzakale eMelika okuthiwa yilo ilombuso obalulekileyo. Umoya uthi kulandela okwenziwe ngabasekeli bakaTrump kumele elemelika lihlolisise wonke likwenzayo emhlabeni wonke jikelele, njalo lingethuleli amanye amazwe iziqondiso zokubusa. Elemelika labambisana labanye amazwe lafakela inkokheli yebandla lezanu-PF izijeziso zenoto lisithi bephula amalungelo kaZulu njalo kabaqhubi ukhetho ngemfanelo. Abalandeli bebandla lezanu-PF bakusekela okwethulwe ngumoyo besithi elemelika selingcoliswe ngokwenzakale eCapitol Hill. Umnumzana Malaki Nkomo ngomunye wabachothoza okwenzakale endaweni leyo.
Okwenzakala eAmerica kuyinto esingathi thina kwele Africa lo mhlaba wonke jikelele yinto enhle kakhulu esenza ukuthi abantu bananzele ukuthi America ekade izenza yona ukuthi ilombono ongcono ngezombusazwe ilamanga. Singakhayela uDonald Trump udliwe namhlanje nguye osesima osechotshozela ukuthi abantu bavukele ukhulumende okhethwe ekusemthethweni. Ayisiyo nto eqondileyo. Singananzelela bakuzamile eZimbabwe ukuthi iZANU-PF ithe siwinile ukhetho kwathiwa abantu bangavumi ukuthi iZANU-PF iwinile. iZANU-PF yawina ngaleyo ndlela. Umuntu uma sethe wawina wathi usewinile kayekele abuswe lelo la ibandla eliyabe linqobile alekele libumbe uhulumende. Lokho kwenzakala iAmerika kwabase Africa thina siyakubongela kakhulu ngoba inkokheli zethu ezingade zichothozwa kakhulu uzokuthiwa zikwazi ukuqhuba ukhetho. Namhlanje kuyini uma uDonald Trump yena esesala ukuthi omunye owinileyo athathe ubukhosi? Konke okwenzakaleyo kudutshulwa abantu kubulawa amawindi konke endaweni enjalo ehlonipheka njalo leyana kuba lusizi kakhulu kwabe America kade bezenza bona ayisingathi bazingqwele kwezombusazwe. Namhlanje sokukahle ukuthi bakwazi ukuthi ukubusa lokhu kufuna abantu balandele umthetho. iZimbabwe yalandela umthetho, iAfrika yalandela umthetho, singabotshelwa iAmerika okokwenza.
Umnumzana Dan Moyo odabuka kwele Zimbabwe ohlala kwele Melika uthi uTrump usengcolise ilizwe leli.
Umthetho awungeke uze ukuvumele kona lokhu ukuthi azame ukutshaya ikhu. Udliwe nge-election and udliwe fair and square. And sibonile one of our states that do a contest iGeorgia ubethembele ukuthi mhlawumbe i-runoff le izomvindicate ukuthi kuthiwe hhayi at least maybe kwaba lobuqilo obenzakalayo mhlaka November 30 election. Kodwa sibonile edliwa futhi njalo ama-Republicans by almost the same margin futhi ayadliwa ngayo uTrump. Sizwile futhi efonele emalangeni adlulileyo efonele u-Attorney General weGeorgia emtshela ukuthi yindoda awundingela amavoti lapho angafika nje 11,000 something ukuthi ngibhithe uBiden. Konke lokhu akukho emthethweni. uTrump umthetho wakho sephula imithetho eminingi kakhulu. At this point vele ngabe nje ngumuntu osekumele ukuthi afakwe ejele. Inkinga yona leyo ukuthi ulokhu engu-president, therefore ulokhu elama-powers. And yikho kwenza ukuthi bangakwazi ukuthatha i-action on him. I bet you mhlaka 20 nje mayefika 21 sizobona ama-lawsuits amaningi ukuthi uTrump umele ayejele. And mhlawumbe yikho azama ukuvikela khona lokho, kodwa seku-too late. Angiboni ukuthi uzokhona ngoba angiboni ukuthi uzostopa kanjani ukuthi uBiden abe ngu-president. And lapha nje usephomba ukungcolisa ilizwe le-America, i-assault ku-democracy le esiyibona isenzakala la. Sisenze i-America ibe yinhlekisa umhlaba wonke jikelele.
Kulabantu abaningi abakulandelayo okwenzakala eMelika, abanye basidumezele imilayezo yabo kuWhatsApp.
Ya, into eyenziwe ngubaba uDonald Trump ikhipha iMelika isithunzi emhlabeni wonke jikelele ngoba iMelika ibisaziwa njengelizwe elihlonipha amalungelo abantu. iMelika isizikhuphe isithunzi lakuzana uPhefu njengobana usizwa khathesi umnankagwa esithi iMelika ayisilo lizwe elilamalungelo okuthi lingapha elinye ilizwe ama-sanction ngoba lalo lilodlakela. So kusitsho ukuthi ubaba uTrump into ayenze eMelika, uTrump uyafanana labantu bezanu kahlukananga lama-Africans ahlukumeza uZulu because amaphathi wonke lawa owezwa usithi ahamba empini kuhlanganisela oZanu PF labo lokuzena weSouth Africa la ngamaphathi avele ehleze robhu khetho esonke isikhathi. So into enziwe ngubaba uTrump iyasihlukumeza njalo iyayangisa. So sicela ukuthi ubaba uTrump ehle sihlalweni ngoba wadliwa vele nguBiden futhi thina sakubona maqala kuyisiwa kukhetho ukuthi ubaba uTrump uzadliwa. Njengoba sasibonile ukuthi uMnangagwa uzadliwa nguChamisa lanxa uMnangagwa walela kodwa wadliwa nguChamisa. So uTrump kayehlala phansi ahlukane lelizwe leMelika. Mina ngingumaseko eGadadi intaba zinduna.
Hayi ngiyakuzwa umsakazi indaba yenziwa ngabalandeli bakaTrump leli. Hayi uTrump ngokwakho wrong. Yabona-ke lo muntu engamele uzangena mbona usazobafaka edale usazobabophisa ngoba kathesi phela sokulabantu abafileyo lempahla yamoshakala lapha lalaphana. So mbona athi kurongo khonokuya idemokhrasi kayikho kanjalo kumele admit avume ukuthi hayi nqotshiwe ayikho nalokhu yena afuna ukukwenza. Lokhu afuna ukwenza ayisikho ayisikho totally ngisho lakancane. Barongo abalandeli bakaTrump laba ngoba soyumotha impahla bemotha lo into eziningi ezijiyeneyo.
Ya into le yenziwe ngabalandeli bakaTrump itshengisa sobala ukuthi lokhu abawukhulumayo kakulabo ufakazi ikufuna nje ukuphambanisa ukhetho olwaqhutshwa kuhle ngoba ngade bele bufakazi ngabathethe lelo thuba ukuletha lowo ufakazi kulelo dala ukwenzela ukuthi kubonakale ukuthi ukuqilwa kwabo kwabangabi. Kodwa-ke njengobani benza udlakela usho ukuthi vele ngabalaqiniso ngalokhu abawukhulumayo. Ngakho-ke kusenziwa mhlazane ezahlala esihlalweni uBiden bavotshwe labo bantu bathonisiswe ngesenzo sabo leso.
Laba ngabanye abantu abasithumezele imilayezelo yabo kuWhatsApp. Okwamanje ibandla lama-Democrats selizama ukususa uTrump esikhundleni ngokusebenzisa imithetho yeCongress ebizwa ngokuthi yi-impeachment. Kukhangelelwe ukuthi ibandla leli lizaphanyeka udaba lolu kusasa edale House of Representatives. Amalunga edale le-Senate akukhefu okwamanje kuze kuyefika isikhathi kugcotshwa uMnumzana Joseph Biden ukuba ngumongameli. Kukhanya ngani idale leli kalisoze lihlafune udaba lolu loba nje kulabanye abakubandla lama-Republicans abathi kumele uTrump ajeziswe ngalokhu akwenzileyo. Kula malunga edale le-Cabinet lawo ahlolisisa imizamo yokususa uTrump esikhundleni. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ilizwe leGermany lithi selidinge abanye abezomvikela okumele bagcine isakhiwo sedale lepalamende kulandela ukwenzakale kule Melika ukulabalandeli bakamongameli Donald Trump abangene ngenkani eCongress befuna ukuphazamisa ezokhetho. Soku isikhathi sezamasiko. Namhla sikhula ngale ke eDaluka eLubane lapho sixoxa khona lo mnumzana Morven Khelisa Ngwenya isakhamuzi sakuleyo ndawo. Siyakwamukela kuhlelo baba, kunjani khona ngapha?
Siyaphila mthembo omuhle. Kunjani khona ngapha eMelika? Hayi ngapha sisaqandiswa lezulu sibonga izulu uNkulunkulu wasinika lona.
Ye akusitsheleke baba Ngwenya ukuthi kambe nxa sikhangele zamasiko khona ngapho singathi ke ukukhuliswa kwabantwana abangamajaha lokho kusayenziwa yini njengakudala?
Umbuzo wakho muhle ngiyawuthanda Dube. Ukukhula kwamajaha akusafani lokwayizolo kumbe okwathina esiphakathi. Okathesi hayi akusafana nesibili nyala kungakufanani.
Awakathesa majaha singathi akhuliswa njani ukwenzela ukuthi phela abone ukuthi impilo kumele bayenze njani ngokuya kwesikhathi?
Kakuhle sibili. Ekukhuleni kwamajaha kulezi nsuku ngikho ngitshile ukuthi kakusafanani. Awakathesi hayi abantwana bayakhula kuphela befunde abaningi ngokuswelakala kwezandla le mini engalinganiyo. Kuvamile sibili ukuthi sibabone bethathwa ngabantu bekhula kwezindawo beselusa izinkomo. Kujwayeleke abanye befunde khona ukukutsiketsa kakuseyikho kwayizolo. Sebethatha amasiko athiyeneyo okungayisikho ukuthi bangamajaha ayeliwaziyo wona lala esindulo kumbe aphakata njengathi. Sokulo mehluko omkhulu kakhulu.
Kukhona yini abantu abakwenzayo khonapho njengezakhamizi ukuze bekhulise abantwana abangabafana kumbe sebezikhulela nje songumhlambi kazelo siki?
Njengezakhamuzi kakhula ihlelo ezikhona eziqondana lakhona kusiyafisa ukuthi ngabe ziyatholakala. Zingatholakala yebo asali 0221 amajaha amancinyane kodwa kulezo mbuthano enjalo kabahambi abajaha khona. So singeke sitho ukuthi kule hlelo ezinjengazo nezo eziqonda amajaha sizakamuzi kakula.
Hayi ke kangwenya valelisa uZulu.
Ngiyalithanda lonke ihlobo zami, ngiyabonga ukuba khona ehlelweni ngomnyaka omutsha. Ngini lonke ngilithanda, ngiyangekeli kukhumbula ihlobo zami emalaba khona ngalombaziwa kakhulu ogqohole ongwenya khonapho edaluke ngikhona, idaluka yonke nje kuqela labo babosa iRich othuma bakhona laphana abathanda umsakazo. Ngiyalibonga bakithi umnyaka omutsha, liphephe kulolu bhubhane lukhona lu-COVID-19 bakithi. Lihlale lifake amamaski, lingesabi, lingahambihambi, lihlale emakhaya. Siyabonga, inkosi ligcine, lilime, liphephe nanti izulu lingozi, liyana lilesivunguvungu bakithi, livikele labantwana bengadlalela emanzini. Ngiyabonga.
Namhla besilo mnumzana Qhelisa Ngwenya ohlala khona ngale daluka esabelweni seMathibeleni North. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Usiphatheleni namhla uNtukwameni Gomo wezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama nguNtukwameni Gomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Usiphatheleni mfundisi.
Siyibingelelani ngezihlobo ezithandekileyo. Ekuqaliseni komnyaka ka-2021 sungene sithwele okuningi, kanti besilenkangelelo eziningi ezijiyeneyo. Kodwa oseqinisweni ukuthi abaningi bethu singene sisindwa ukade kusisinda oka-2020. Ngakho-ke imweyo iyadinga ukuvuselelwa ukwenzela ukuthi nxa sisiya phambili sithole ithemba entweni zonke esizifisayo lesizenzayo lesilazo. Sizabala-ke namhlanje encwadini kaJakobe isahluko sesine indima ka-18 sisiya kuma-17, James chapter 4 verses 13-17. Sithola kule sihlokwana esithi umuntu akakwazi ukuzambelela ngomso. Verse 13. Minani nina enithi namhla noma ngomso siyakuya kulona noma kulo ayamuzi, siqede khona umnyaka sithengiselane sizuze. Anikwazi okwangomso, kuyini ukuphila kwenu na? Ngokuba niyinkungu ebonakala isikhashana ibe sinyamalala. Nganisho nithi uma inkosi ithanda siphila siyakwenza lokho nalokho. Kepha manje ngiyazibonga ngokuzigabisa kwenu konke ukuzigabisa okunjalo kubi. Verse 17. Ngakho owaziyo ukwenza okuhle engakwenzi kuyisono kuye. Zihlobo ezithandekileyo, njengoba ngitshilo ubana umnyaka uyaqalisa, yiloo nalowo ufisa ukubana athuthuke ekuphileni kwakhe. Yomntwana ube ugrade 1 inyaka enye, kulo nyaka ukhanta ugrade 2, ugrade 6 uya ugrade 7, form 2 uya kuform 3, form 3 uya kuform 4. Ngobana impilo ikhangelelwe ukuthi ithuthuke kanjalo isiya phambili. Lapha-ke uyatsho uJakobe, engabona wayebakhangela abantu ngaleso sikhathi wakwazi ukuthi nxa umnyaka uqalisa lo lalowo ule zinqumo azenzayo umnyaka ngomnyaka. Lapho ufananisa labantu abathi kusasa sizakwenza lokhu, sizakuyakulela idolobho siqala khona ibhizinesi, ngobana sesizwile ubana kuleya ndawo ibhizinesi liyahamba. Uthi nxa ule bhizinesi ube usuthola okuqalela ibhizinesi okuyikuthi uthole inzuzo. Kodwa umbuzo ubusisithi, kambe khona engathi kwakusasa kusayo ngawazi ukuthi kulani? Katsho ukuthi abantu bangaze benza izinqumo ngesikhathi esizayo. Uyakhumbuza nje abantu ukuthi yebo, lingazenza izinqumo zenu, zenzenini kazi zimbi lezo eziletha ubuhle. Kodwa-ke kade engathi lingakhuluma ngento yomnyaka eyakusasa lingayazi, njengoba nje impilo yenu ifanana lenkungu eba khona okwesikhatshana inyamalale. Uthi uJakobe ngabe lithi liceba konke lokwelikwenzayo lithi lina uma inkosi ithanda siphila siyakwenza lokhu nalokhu nathi gama elikhulu uthi aluba abantu bayahlala phansi bathi besenza konke lokhu abakwenzayo bafake igama likaNkulunkulu phakathi xa ungafakanga igama likaNkulunkulu konke okucebayo kungaba yize neze njengoba nje uyabe uzenzela wena wedwa azatho athi ukuzigqaja kwenu lokuziqhenya kwenu lokhu kuya kuba yize neze njalo kubi asikhulekeni baba thixo ingcwele sicela ukubana sifake wena empilweni zethu umnyaka uqalisa kwenzela ukubana lezi nqumo zethu ziphumelele amen
bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungameli Nkomo
siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo okwamanje sokwisikhathi sohlelo lwabasakhulayo
Lingali tshona njani mthokazo muhle zimpapo muhle ngiyalibengelela kuhlelo lwethulwa namhlanje igama nguMichael Hobe namhla kuhlelo silo Webster Muchena wenkampani ethumeza abethumeza bona bayingxenye yalabo abalemvumo yokusebenza phansi kohlelo lwe level 4 COVID-19 lockdown bangama essential workers Webster ngiyakwamukela kuhlelo enengi labantu livalelwe ezindlini kodwa nina abenkampani yethu beza lilokhe lisebenza kungani livunyelwe ukusebenza phansi kwalolu hlelo
Ngiyabonga ngombuzo lo elimbuze wona engingatshela khona ukuthi uhulumende nguye owahlala phansi nguye owazikhethelayo ukuthi under level 4 lockdown kukhona amabhizimusi azabe isebenza kukhona amabhizimusi azabe ivaliwe uhulumende wathi yena i-logistics is an essential service iqakathekile njalo thina abethumeza that is our area of speciality yikho vele esikwenzayo thina njengabasha sizimisele ukuthi sisebenze sincede izihlobo zethu esendlini ezingenelise ukuthi zingene edolobheni zenze njani zithenge ama groceries bayasithinta ecingweni thina senze njani sibaphathele lokho kudla abakufunayo bayasitshela nje abakufunayo sebathengile sibaphathele ezindlini bona sebe sibhadala imali ye delivery kuphela kodwa thina silawethu ama grocery hampers it includes i delivery ukuthi besithinte nje thina sesinjani sesihamba lapha bekhona ezindlini zabo sesibaqhubeka ama groceries wabo silama groceries silama veggies lento eziningi le meat siya deliver konke
njengoba enengi labantu sebevalelwe ezindlini lokhu kuyalisiza nanxa sisikhangela indlela elidinga ngayo ama clients amanje
Yeye lokhu kuyasisiza sibili ukuthi sithole ama customer lama client amacha ngoba abantu ngabe bavalelwe ezindlaba vunyilwa ukuya emadolobheni lasezitolo ukuyathenga ukudla ababekufuna lokhu kwenza abantu becine bebuzisisa ngokuthi benze njani so ulwazi lonalo babengilalo lokuthi kule thumeza kukhona omunye mhlawumbe esiyake sike sasebenza laye uzathi yena hayi akuhluphi lokhu wena okufunayo sinta abethumeza bayakwenza laba yana bayangena edolobheni bekuthengele into yabo zifuna bedeliver endlini yakho
mhm hayi Webster siyabonga isikhathi yiso esesidliwe ngumankoyi qiba ingxoxo
abayafuna ukuthi bebe lolwazi ngathi bengasithinta ku Facebook ku WhatsApp ku Instagram ku Twitter sikhona lati sibili inamba ye ngu 0773265854 ngiyabonga bakithi ngokungipha leli thuba social media pages wethu u Facebook laphana njengethumeza ku Twitter njengethumeza Instagram njengethumeza ngibonge kakhulu
hayi zulukandaba lisanda ukuzwa u Webster Muchena owenkampani yethumeza Lawu mlaleli ulakho ukusipha umbono wakho nxa ungumuntu ongisakhulayo ngiyakunxusa kuhlelo awusitshela ukuthi liphila njani phansi kwalolu hlelo uhlelo lwe COVID-19 lockdown level 4 tumeza i voice note ku WhatsApp kunombolo ethi +12024650318 liphela njani phansi kohlelo lwe COVID-19 lockdown level 4 silugqiba lapha uhlelo lwabatsha lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo kuhlelo the connection ngolesibili olevalisayo ngenjabulo igama lami ngu Mike Ove bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Ove. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje wathi sikhangele besilazo. Bayakhala abantu ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu olwalamhlanje oluvalisayo ngokuthi